Sotelo zeminyaka emihlanu sinjene eDezena. Sithi siphuma embizeni lamanzi abilayo kamgabo sinjene eDezena lakahulumende kaMnangagwa. Impilo yabantu-ke isuke ebunzimeni eyibo bona isikhathi sikamgabe kwaba wethu lokhu sokuphambili kakhulu. Sikhangela ukuthi umgabe yethuma isinkwa sasithengwa nge-90 cents, sibhabhule amabhiskit ngaleso sikhathi. Ilitha yepetroli yayi-90 cents layo, kodwa sikhangele kathesi-ke ilitha yepetroli kube $75, $80 khonangale. Isinkwa sasiku-$50, impilo isinzima ebantwini. Ngesikhathi sikamgabe amadola emelika ayetholakala, kathesi amadola emelika asatholakali. Umuntu nxa ehola imali yakhe ingalinganiswa nge-$60. Akusela muntu ohola imali-ke edlula i-$200 equivalent-ke eZimbabwe. Impilo isinzima ebantwini, abantu bayahlupheka. Yikho-ke iminyakena le emihlanu siyayenelisa, kodwa-ke kuludubo lodwa nje, akunabungcono nje. Sikhuleka kuNkulunkulu, sicela ngazo zonke izikhathi ukuthi ufuna ngomnyaka ozayo kube lo tshintsho, abantu benelise ukuthi baphile impilo engcono. Abantu sebehluphekilele izinto eZimbabwe.
Kodwa bona abezanu-PF bayakulandula bathi izinto sezingcono kakhulu, bathi amalungelo ayahlonitshwa, imithetho iyalandelwa, konke nje kuhamba kuhle.
Akulabungcono obukhona embusweni kaMnangagwa lombusweni kaMgabe, kuyafanana konke nje. Abantu bahlupheka kathesi, abantu sebehlukumezeka-ke ukudlula ngesikhathi sikamgabe. Yibe kambe isikhathi sikamgabe kwaba legugurawundi, baphela abantu. Isikhathi sikamgabe oyitayizamara banyamalala, ophathekinyabanyama banyamalala kuze kwelamhlanje ukenikala wabulawa. Lakathesi ngesikhathi sikaMnangagwa lokho kufanana lapho abavaleli abantu benyathini abesingisa sebekwanise inyanga ezimbili bevaleli bengahanjiswa enkantolo. Nampa umele edalo lephalamende usogesikhala bavaleli labo sebenise inyanga ezimbili bengaphima lesibambiso bengahambi-ke uyathomisiswa enkantolo. Yikuhlukuluza kwelungelo loluntu lokho.